Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kuNhlolanja 2021 nguNtungamile Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
kuvaliwe njalo kule lockdown abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector sokunzima kakhulu.
UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani.
Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 isitholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu 65 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,552. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,326. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku liyehlanxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Ele South Africa lona lazise izolo ukuthi selimise uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni eliwathenge kunkampani AstraZeneca ngoba uphenyo olwenziweyo luveze ukuthi umuthi lo awuvikeli ngokupheleleyo umkhakha we-coronavirus omutsha otholakale kulelo lizwe. Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 elotshwe enyakenye izatholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Isilinganiso sabapasileyo sehle sisuka ku-46.9% ngo-2019 saya ku-37.11% nyakenye. Kulezikolo zemaphandleni ezifika phose amatshumi ayisishiyagalolunye 88 ezigoqela isemathebelelendi ezehluleke ukuthola ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani, ngoba uma uhulumende esithi asiyomlando wakhe kwakumlando we-corona, kodwa ngoye uhulumende wathi abantwana bebhala ama-exams bebengafundanga. So mbona ngazathi uyabe balekela i-responsibility ngoba kungathi bayebhala abantwana uma wayesithi bale kwazithi bebengafundi wayesithi bayabhalana. Bese kubuya udaba lwezikolo ikakhulu emaNdebeleni ukuthi izikolo zibuqamama lalapho abantwana labantwana bahamba imimango belanda isikolo ngenxa yokuthi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi ilizwe ngemva kukazibuse ilizwe lithuthuka emaNdebeleni kwakungalantuthuko ngoba kwakule genocide yenziwa ngohulumende. So because akukabi le ndlela yoku-addressa that thing ngokuthi iMatabeleland ndiyabuyele emuva ngentuthuko. So abantwana bahamba imimawo. Enye into esizayikhangela kakhulu ukuthi kanti bona vela ababalisi bazuza okungabanikeza umfutho ukubana befundise yini. Ngoba ababalisi bengatholi imali enelayo engabenza be discharge umsebenzi wabo ngokuzinikela ngoba be demoralized, obvious akusoze kuphume lutho. So mbona ngazathi konke lokho uhulumende engathi corona, kodwa i-education yethu iya isiwa ngenxa yokuthi abaqeqeshi babantwana abakhululekanga, akukho okuba okumamotivator, and konke lokho it has nothing to do with corona. And lakathi abantwana bafunde akula effort yokuthi kungenziwani ukuthi befunde, ngoba ilizwe lethu selabuyela emuva kakhulu.
Bakhona abathi abantwana abangaphumelelanga kumele babhaliswe kakutsha. Kungaba indlela enhle yini le?
Abantwana ungazi bebhale kakatsha, umbuzo yokuthi njengoba umnyaka uthwasile bafundile yini. Ungakhangela abantwana umnyaka ophelileyo wonke kabafundanga, lakathesi umnyaka suthwasile abafundi. So ungazuthi bebhala kakatsha, umbuzo yokuthi babhala kuyini asebekufundile. So mbona ngazathi kufuze sikuvume ukuthi abantwana kabafundanga, they were not ready for ama exams. Abantwana abafundi, they are not yet in a position ukuthi bebhale. Ukuthi bebhale befeyilile, befeyiliswe ukuthi abafundanga, sithi bebhala kathesi bengazange befunda, kuyaphuma the same result.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Iningi lithukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impupho lamafutha okupheka. Umphathintambo obona ngezokuthengiselana unkosikazi sekayinzenza utshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka kubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha angakalolongwa kuhle aphelela, aziwa ngokuthi i-crude oil, wona athengwa phandle kwelizwe njalo asetshenziswa ngamankampani eZimbabwe ngisa amafutha okupheka. Unzenza uhlekwe ngabantu abanengi besithi akula budlelwano phakathi kwecrude oil yezimota lamafutha okupheka. Kodwa ingcwethi kundaba zokulungisa amafutha umnumzana Busisa Moyo uchasise ukuthi unzenza uqondile, njalo uthe ubekhuluma nge-crude oil elungiswa ngokuchola indumba ze-soya beans. Uthe amafutha la athengwa kwele Argentina lapho kulezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi. Izano PF yona isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo mahlayana nje. Sixoxele uhlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ukukhwela kwezinto kubanga ukuthi umkhonomi vela usebenzi kuhle, i-production ayisekho. Ambona ukuthi osomabhizinisi bakwenza ngabomo khona lokho, lawo bazama ukuthi bephile benze inzuzo. Kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu, ikakhulu esikhathini sona lesi izinto zidula. Kuvaliwe njalo kule lockdown, abantu abaningi abasebenzi, basebenza kwi-informal sector. So kunzima kakhulu, kusuka kunzimele kakhulu labo vela abaswele.
Bakhona Nkomo abathi uhulumende kumele aphoqe osomabhizimusi behlise intengo, lokho okuthiwa ngama-price controls ngesiNgisi. Kungasebenza yini lokho?
Ama-price controls asebenzi ngoba bengabisa ama-price controls izinto zizanyamalala, zitholakale ku-black market sezidula. So vele i-problem yokuthi akula production yaneleyo eZimbabwe, le economy ayisebenzi kuhle. Kumele kulungiswe i-foundation ye-economy, akhona ukuthi sikhangele ama-symptoms, kumele sikhangele imbangela yokuthi ingani vele intengo ziphezulu, ingani umkhonomi ungasebenzi kuhle, kulokuthi sikhangele nje isithelo, kumele sikhangele imbangela.
Umnumzana Dumisani Nkomo uhlaziya ezombusazwe. uke waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Gagonye yena obotshwe izolo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla kumbe kusasa. Ukagonye wetheswa icala lokuthengisa umhlabathi eHarare laseMashonaland East ngaphandle komthetho. Udaba lwabantu abathengisela uZulu indawo zokwakhela izindlu endaweni ezingalungelanga ukuhlala ludaba oluhluphayo kulezinsuku. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Ukagonye nje inhlanzi encane esifuleni seZANU-PF esamalende barons bakhona onyasha chikwinya esibaziyo abadumileyo ngendaba zamalende lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje baziphilela bayabhadala imali njalo baya protectwa iZANU-PF. So iZANU-PF kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamalende barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali nxa sebefuna ukwenza ama-fundraise njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections. So hayi yikudlana ngesikhathi.
Ngeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapolisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga eZANU-PF.
Amapolisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubopha-bopha nje wokubopha-bopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatheli zendaba babatshela ukuthi sesibophile umuntu kodwa ukucina kondaba lwakhona sibone ukuthi nje luyacina luphele nje luchabala lokungelangitshelo akujeziswa kumbe mhlawumbe ukugwejwa komuntu. Sibe babangaki abantu esibaziyo ababotshiweyo besethiswa amacala achiyeneyo kodwa becina bephonga uyekelwa behamba. Thesi singakhanyela nje ukuthi abantu ababotshwayo abavalelweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawona ngalutho abantu abafana nabo anani abangelanto inkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabamalendi baron nje betshiwa nguhulumente behamba. So yi-window dressing leyenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophile ke umuntu.
Kungenziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwamalendi barons lolu luqedwe?
Uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lendaba ye-corruption ngoba konke lokhu kubangelwa yi-corruption njalo konke lokhu kubangelwa ukuthi abantu laba babenamandla benyathele ukuthi bona bangabantu beZANU-PF ngoba akula land baron ongayithola engeyaso eZANU-PF. So nxa bona njengeparty beZANU-PF benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje edlelwa izimali bethengiselwa ama stins ave esendaweni ezihamba amanzi o ezigeleza amanzi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla leMDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selivumele oxotshwe kusikhundla sokuba ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe lonkosikazi Dorcas Spanda ukuthi baphenduke kuleli bandla. UPepe uxotshwe phambilini komhlangano weCongress ngompalakazi lapho leli bandla elakhetha khona uMonzora ukuthi alikhokhele. Kodwa uPepe utshele iStudio 7 ukuthi kazange acele ukubuyela kuleli bandla njalo kafuni vele ukuba lilunga lalo. IMDCT iguqule isisekelo sayo njalo ngempela sonto yavumela umnumzana Elasi Mutsuri ukuthi abe ngumsekeli kaMonzora wesibili ngemva kukankosazana Thokozani Kuphe yena othi kamukeli ubukhokheli bukaMonzora. Sibuze isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuthi uMakhuphe uza kwamukela nalokhu.
I-National Council yokuqala ngomva kwe-Extraordinary Congress yiyo yodwa elamandla okwenza utshintsho kusisekelo sombuso webandla. Ngakho ikwenzile lokho. Akusekho-ke emandleni kamama uKhuphe ukuthi ale ukuthi lokho kwenzakale noma noma ube ngafisa ngoba kuyenziwe yi National Council ekade ihlezi ngamandla langegunya ele extraordinary congress ngakho ke kuyenziwe intando kaZulu kuyenziwe intando yabanengi wonke umuntu olandela imithetho yebandla osebenza ngedemocracy ukhangelelwe ubana akulandele lokho akunanzelele lokho ukubana sesilomsekeli kamongameli owesibili ongubaba u-engineer Elias Mutsuri.
Ubaba uBhebhe lithelina wacela ukubana avunyelwe aphenduke kubandla njalo lithi selikwenzile lokho selimvumele kodwa yena uyakulandula uthi kazange acela ukubuyela kubandla leni.
Mina engikwaziyo yikuthi ubaba uBhebhe waba lenkulumo lo baba upresident weparty uDouglas Monzora etshengisa ukufisa kwakhe ukubana abe ngumuntu ophendukayo njengelunga lebandla emhlanganweni lokho kwethulwa yireport kumbe ngumbiko kapresident kuNational Council njalo kwaba yinto ibandla elenza isinqumo sokuthi ubaba uBhebhe lo mama uDocus Banda labo bonke abangafisa ukubana baphenduke kumele bavulelwe iminyango ukuze baphenduke ngakho ngilesiqiniseko sokuthi umongameli ekukhulumeni kwami laye ukuchilo laye ukuthi waba nengxoxo lobaba uBhebhe eyabafikisa ekuthini ubaba uBhebhe ungumuntu ofuna ukuba aphenduke emhlanganweni.
Njengoba lisithi usephendukile, uphenduka engubani kulesikhundla yini alaso?
Ubaba uBhebhe ekuphendukeni kwakhe usephenduka elilunga lebandla le Movement for Democratic Change akaselaso isikhundla leso ayelaso ngoba ngezehlakalo esizaziyo azitshintshanga izehlakalo kodwa nje uvunyelwe ukubana abe ngumuntu ophendukayo ebandleni njengokuxoxa kwakhe lo baba upresident emazisa ukubana uyafisa ukubana aphenduke ubaba upresident wasekwethula ke kumbiko wakhe kuNational Council.
Isiyazi ukuthi kulodaba olusemthethwandaba lapho alimangalela khona ngesikhathi lize limise ukuba lilunga okwakuqala lingakamxotshi. Luzaphathwa njani ke lolodaba nxa kuyikuthi usephendukile njengokutsho kwena?
Lolu kusaludaba olusezohlaziywa ke zingatsha zebandla njengomuntu oyamukele kuyona le impela sonto edluleyo kusazohluzwa ke ukuthi indaba yakhe esemthethandaba ibandla kumele liphathe ngayiphi indlela njalo laye njengomuntu umuntu osephenduka ebandleni uza kuxwayiswa ukuthi angayiphatha ngayiphi indlela okungasoze kulethe ukungazwani phakathi kwebandla.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzathenga amathalakitha okulima azinkulungwane ezintathu lonyaka eMelika. Iphephandaba leChronicle lona lithi abatshayeli bamaroli labomalayitsha bazaphoqwa ukuhlala emingceleni yelizwe okwamalanga alitshumi nxa bengena kuleli bengelawo amaphepha atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane weCOVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakastudio 7? Ndiyabona lapha empeleni lapha eZimbabwe vela silamkhokheli. Angeke ukhulume ngomuntu olama-70 years uthi wena umuntu ongaphatha abantu akhokhele abantu ikhehla khehla khehla 70 something years. Umuntu ongasacabangi ngukhulu ufanele ukuthi kokhona ayezihlalele eplazini lakhe kumbe ayadla into ethile yamacimbi. Awungeke ukuthi unopresident wena usithi umuntu ofake i-lockdown angakunikanga kudla. Aqede lapha afake i-fine nje ukuthi wena ugqokanga imaski afake i-fine nje 5,000. uchutu umuntu ocabanga kahle nalo ayizimbabha yilamthetho ngitho lo wodonga ucabanga ngitho ayinamkhokheli vele lelilizwa lilalutho sesikhuluma iqiniso la makhehla la ngamakhehla vele abantu abangalanceda abangebasincede ngalutho mina ngicabanga ukuthi laba vaccine lana basidingelayo labasidingela into zosibulala ngoba vele abayazi into abayenzayo laba bantu abakho khulume ngekhehla thina sifuna abantwana abancane abantwana abancane abasesele ngqondo ezifresh abacabangayo ukuthi ukukhokhela ikwenza njani amakhehla la
sebengenye into nxa ungayazingisana iyabona ukuthi iminyaka yokuvota iseduze and into zimbi kusayiti la one badala noba nabantuza badala that's why nje kuba lula ukuthi any pandemic efika nje uthole ukuthi lesiwezana uhambile lesiwezana uhambile badala they are grown up umkhulu izazini yade zimosha bamoshile laba bamoshe strong bamoshe izo strong those people are not needed nje ukuthi baphasibithethe elizwe so yabona manje sinxasebethi ukukhuluma zokukhuluma for 40 years beyalo ukukhuluma naye wasebebonela ukuthi abantu sebevulile amehlo into eziningi sezicacile and umnankakhe wakana chance yokuwina ku-2023 yikho befake umzora laphana ukuthi mzora come close ukulokhu uhlobohloboze umakhuphe kala power ukuthi ahlokohlokoze unyanyisa abantu abaningi from amandebele laphanye amashona manje umzora uzazama ukuthi ancengancenge ukuthi maybe ushamise azalupa if ushamise ezojoyina laba bantu ubhayizi it's either they kill him abantu bezapha it's either they kill him ukhona umzora phezulu kwakho labo mnankakho those guys baningi they are a team now they've teamed with nokuyi-mminyana nje abazama ukuthi bakwenza ukuthi i-mm but ngokuinto bakuthengela umzora is their thing umzora lo is their thing umchamisa usesokole for 40 years ukubonile why does he want to give up now
ndivuka njani kuzo zonke iindawo lapho elikhona yeya seza ukuthi i-Britain faka ama-sanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla la abangakwanisa ukubusa isitete ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebhelelendi vele sibafunda ukubabona thina i-Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la mabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidiniwe laba abantu bantu laba batshontsha kakhulu ngamasela
zanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo abantu abakade bakhuluma la ma-sanction ngeqiniso akula muntu ongawuboniyo umbuso omubi okamnankakho laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu empumini kakhulu i-ZANU-PF le ama-sanction la ayisukuthi bafakela abantu laba ukuthi babazonda abantu be-ZANU-PF abantu laba lami ngihlezi ngitsho ngithi akula muntu ongawuboniye umbuso okamnankakho omubi akula muntu ongawuboniye umbuso we-ZANU-PF omubi asikuthi babazonda laba bantu and la bantu laba bakhala nge-ZANU-PF abayizondi bazonda izenzo izinto zabo ezimbi kakhulu laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu elizweni lapha ubona lokho beqhubeka befakelwa ama-sanction izenzo ezimbi akuna muntu obazondayo laba bantu baphelisa abantu nzima kakhulu abantu be-ZANU-PF la and nokujika beqamba amanga bethi bafuna ukuvusa ilizwe amanga asegcekeni akusho abantu abangavusa ilizwe lapha and akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu ngoba vele ilizwe libuleyo yibo ngobusela babo ngokukhohlakala kwabo langokutshontsha ilizwe manje babebekhala ngokuthi ama-sanction ekhitshwe kodwa stili abantu akula muntu ongaboniyo into abazenzayo buka manje amalunga awe-MDC aboshwa kangaki ngenyanga nje kuphela singabali umnyaka kodwa stili angithi uyabona vele ukuthi umbuso wakhona vele mobi kakhulu nala bantu be-ZANU-PF laba akula muntu obafunayo akula muntu obathandayo umhlaba wonke uyabazonda laba bantu abazonda labo ukuthi nje bona ikuswela ingqondo kuphela ngoba abacabangi vele kabala ngqondo kwabona
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi liphatheke kubi kakhulu ngokugenqulwa kukahulumende okhethwe nguZulu kwele Myanmar libutho. Ibutho lakwele Cameroon lithi baphezulu kakhulu abantu abadinga umsebenzi wokuba ngamasotsha ukuze balwisane labahlamuki. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuzaqala kusasa. UTrump yena ophume esikhundleni ngozibandlela ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden wetheswa icala lokutshotshozela udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende. Udaba lwakhe luzathonisiswa kuphela lanxaso wasuka embusweni. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi ubona izala nkomoni.
Into yokuqala nje siyibonayo ukuthi umthetho wabo bayawulandela. Okwesibili ukuthi kakho ongaphezu komthetho kungakhathalekile ukuthi umuntu ngupresident noma ngubani. Kuyinto enkulu efanele ifundwe ngamanye amazwe ukuthi umongameli welizwe kumele agcinwe ngaphansi komthetho, angaphuma ngaphansi komthetho, ajeziswe, asuswe esihlalweni. Ngabe ekwenze lokho esephuma landeliswe ngamacala njalo ukuze bafunde bonke abanye abalandela ngomva kwakhe ukuthi umthetho uyavusa uzavusa kungakhathalekile ukuthi ngubani ongena esihlalweni waphuma kuso leso sihlalo njalo.
Ubona idale leSenate limfumana elecala yini?
Okwamanje kakubonakali kungenzeka ukuthi uTrump atholakale elecala ngokuba ukuze kwenzeke lokho kuzadingeka i2/3 majority. Ukuze i2/3 majority itholakale kuzadingeka 17 ama-Republican senators ukuthi avumelane lama-Democrats ukuthi uTrump bamthole elecala njengokwetheswa kwakhe icala i-House of Representatives. Kodwa-ke ukusebenza kwe-impeachment process ayisiyo mthetho kuphela kule politiki njalo. Ngakho-ke amaqembu omabili azabe ekhuluma lama Americans bekhulumela u2022 bekhulumela u2024 besenzela ukuthi bathandwe ngabantu babonakale beyiba bavikela lokho okuthandwa ngabantu. Lama Republicans azabe ekhuluma kakhulu lama supporters ka Trump ukuthi abavotele ngo2022 abavotele ngo2024. Ama Democrats azabe kufuna ukukhuthaza ababo ukuthi baphume ngobunengi baye bavotela ngo2022 babavotele ngo2024. Yikho kunye okuzabe kusenzakala ngaphandle komthetho nje kuphela.
Abebandla lakhe lama Republicans bamalaye uTrump lanxa nje kusobala ukuthi nguye owatshotshozela udlakela olwenzakala edalele ephalamende. Ungathini ngalokho?
UTrump uyesabeka kakhulu ku-Republican Party ngendlela eyisimangaliso ngokuba ubonakale eseyisithixo ndlela thizeni elabalandeli abanengi ababadingayo laba abasafuna ukuqhubeka bese parliament ye-America. Ngakho-ke usakhonzwa lamanje kuza ngokuya kwesikhathi engasekho enyuzini mhlambe i-power yakhe ku-Republican Party iye iphela, amandla akhe ku-Republican Party aye elokhe ephela. Okwamanje usesabeka. Yebo, kambe bakhona abanye abangalandaba lalokho abakwaziyo ukuthi endaweni zabo even uTrump lama-supporters akhe bengafuna ukuthi babuyiselwe bazabuyela, kodwa abaningi bayamesaba kakhulu.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka. Impumela yemihloliso kaGrade 7 izaqala namuhla ukutholakala ezikolo ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphasileyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Kwanele Mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo ngontungameli Nkomo.